siyabonga Chris lejonga li tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni wa Studio 7 ngolesine mhla ka 21 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngafukile ukuthi akuyiphi ukuthi sisebenzelayo. Baye nabanye abakhokhela futhi asebenzelayo. Basebenzelayo. Achuma imduli nemduli. Uyenze into yegqeta yireti. Umuntu wathethiswa. Umuntu wathini. Bakuthukuluza kakhulu.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqo engabe ebulawayo agenda umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Watchman Ncube uthi ubukhokheli bukamongameli Robert Mugabe umzekeliso oveza sobala umbuso wangamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika.
Ungananzelela ukuthi 25 May i-Africa Day seyibulawayo agenda iqoqe umhlangano lapho uprofessor Watchman Ncube umkhokheli we-MDC yede ngcosiwe ukubana azokhulumisana nezakhamizi zakobulawayo mayelana ngezibonelo zakhe ukuthi Afrika uyibona isiya ngaphi.
Ukungezwani lokufuthelana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi kakhulu kulandela ukhetho lwama-by-elections akhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo ezigabeni ezimbalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Obe ngumeli weHurungwe West edalele eParliamente engakaxotshwa kubandla leZANU-PF umnumzana Themba Muliswa uhlasele obe ngumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru laye oxotshwe kubandla linye umlandeli wokuthulisa engameli uxolo. Obe ngumeli weHurungwe West edalele eParliamente engakaxotshwa libandla lakhe leZANU-PF umnumzana Themba Mliswa usesole kakhulu onkosikazi Joyce Mujuru laye oxotshwe kuleli bandla ngokuthula abalandeli bakhe behlukuluzwa. Kodwa omunye wabaxotshwayo njalo obeyisikhulumeli salo umnumzana Rugare Gumbo uthi kuyinkulumo nje yomuntu odinga usekelo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Umliswa uthola amazwi emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center lamhlekuseni ngesikhathi esethula isimo sodlakela eHurungwe West lapho ancintisa khona ezimele kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla zilitshumi ngoNhlangula. I-Studio 7 ikhulumisane lomunye wabaxotshwayo besetheswa umlandu wokufuna ukuvukela umongameli Robert Mugabe umnumzana Rugare Gumbo phezu kwenkulumo kamliswa ngodaba lokuthulisa kukankosikazi Joyce Mujuru.
Thina kasifuni ukuthethisana, sinathi nomkhokheli esilaziyo ukuthi yiyo ebesilaye ekutalisheni zezinto lezi waxotshwa lathi saxotshwa. So nanxa abantu bebonga ukukhuluma yokukhuluma siyawazi ukuthi abantu enzenze izinto ngenxa yokuthi babe benama-frustration zabo ukuthi manxa engakholisile lento eyenza ngenxamijuru bafotele ukuthi akuyiphi ukuthi sisebenzelayo. Baye nabanye abakhokhela futhi asebenzelayo basebenzelayo achuma imduli nemduli uyenze into yegqeta yireti umuntu wathethiswa umuntu wathini bakuthukuluza kakhulu.
Ugumbo uthi kulilungelo lakhe unkosikazi Mujuru ukukhuluma loba ukuzithulela phezu kokwenzakala kuye kudaba lwezombusazwe kanye lokuxotshwa kwakhe ebandleni.
Siyakhuluma Mujuru, siyakwazi ukuthi okwenza ukuthi ayenze into kuyini. Siyakhuluma naye nsuku zonke, siyezalana lapho esikhuluma khona. So his democratic right ukuthi akhulume akufunayo. Kodwa ungayenzi ukuhlukuluza abanye abantu. Hhayi, azikufuni yokuphila, azange akuthethise umuntu kulandulwa, azange akuthethise umuntu.
Emhlanganweni lo umliswa uphinde wasola umkhuba odlakela athi ugxile kakhulu kuleli bandla esezibonela ngawakhe lapho abalandeli bakhe behlukuluzwa kuthiwa bengaze bamvotela kulolu ghetto. Uncome njalo abenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ethi yikhona kusithi dlwe kuye ukuba baqhatheke unganani endabeni zokuba ngomlamlankunzi ekuxabaneni kwabantu ngakho ke kumele basekelwe ngokugcweleyo umliswa uthi akayikubuyela muva kudaba lokuncintisa kulolu khetho aleqiniso lokuba uzanqoba njalo uzakusa udaba lokuhlukuluzwa kwabacatshangelwa ukuba bangabasekeli bakhe abanye babo bengabalinyazwe okubuhlungu ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Walsh Mencube uthi ubukhokheli bukamongameli Robert Mugabe ngumzekeliso oqhakathekileyo oveza sobala umbuso omubi ongamelanga ulandelwe inkokheli yeAfrika. Uncube wethule amazwi la emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yebulawayo agenda namhla okuhlaziya ilanga leAfrika Day elinanzwa mhla ka-25 kulinyanga. Ibulawayo agenda izaqhuba njalo imihlangano efanayo kumalanga alandelayo lamalunga amabandla atshiyeneyo. Ekhuluma ngodaba lunye, sixhume omunye wabangene emhlanganweni wanamhla umnumzana Butholezwe Nyathi wasichasisela okunenge.
Uzananzelela ukuthi u-25 May i-Africa Day soyibulawayo agenda iqoqe umhlangano lapho uprofessor Waltman Ncube umkhokheli we-MDC kede enxusiwe ukubana azokhulumisana nezakhamizi zakobulawayo mayelana ngezibonelo zakhe ukuthi i-Afrika uyibona isiya ngaphi ngeminyaka embalwa ezayo lapho esivela khona ukubona njani kuyini kufisela i-Afrika njalo kuyini okwehlula iZimbabwe ukuthi ithuthuke njengelizwe lase-Afrika obeshiya nje imibono yakhe mayelana ngeZimbabwe esikhangele i-Africa Day ekuyayo mhla ka-25 May.
Uthe ulibona liminjani lakusasa leZimbabwe kanye le-Africa jikelele?
Uprofessor uthe yena hhayi ulethemba uyabona ukuthi i-Africa inakho ukuthi ithuthuke isiya phambili loba nje elenkangelelo yona le yokuthi i-Africa izathuthuka kodwa uyananzeliyela ukuthi hhayi iqiniso ngombono wakhe ukuthi hhayi umbuso esikiyo owezane u-CF hhayi kawusoze usise ndawo ngoba ngabantu abanganakiyo amalungelo abantu ngabantu abanganakiyo intuthuko yabantu so yikho akubona kuyinto encindezela intuthuko yaseZimbabwe aphinde akhangele njalo abone ukuthi okay sikhona lapha eZimbabwe umthungameli wethu owehluleka ukuthuthukisa ilizwe lakhe nguye ophinda akhokhele njalo isadika aphinde akhokhele njalo i-AU kuye uthi hayi lokhu sibili kuliphutha elikhulu njalo kakuniki ithemba lokuthi kuzaba lengqubekela phambili e-Afrika kuningi njalo kunyaka ethintileyo wananzelela njalo ukuthi hayi bukhokheli labo be-opposition kulezi gwenqa sikhangela ukuhlephuka kwamabandla aphikisayo lakho lokhu kwenza umsebenzi wokuthuthisa azamalungelo kuxeke.
Uncube ukhulume njalo ngodaba lweZimbabwe wathi izolo abantu beZimbabwe inhlupho zabo bekuzinhlupho zabo kuphela kodwa lamhlanje iSouth Africa sikunanzelela ukubana inhlupho zabantu beZimbabwe zinhlupho zayo layo. Ungasichazisela kune?
Hayi ukuthintile lokho bekulomunye obebuzile umbuzo wathini kubona njani lokho okwezinophobia sesithi hayi ngesikhathi iZimbabwe yishupha isangena kubosadika agenda laphana othabo mbeki bananzelelwa bangani bakusayidi bayelekelela kusayidi lokulondoloza umbuso kaPresident Mugabe but kathesi sokulezinophobia sebehlutshwa ngabantu beZimbabwe abazama ukudinga intuthuko ngezomnotho ngokuya elizweni labo yikho sesiyibona ingabangqozweni yaleke edikhona imalangeni elijilileyo so ukuthi kuthi hayi lapho kulusizi sibe ukuthi kathesi South Africa alubabe lalo ithuba lokuzama ukuthi balungise umbuso waseZimbabwe kodwa hayi kabasenza kanjalo ngakho yikho sesilapha esikhona.
Umnumzana Butholezwe Nyathi ngomunye wabangene emhlanganweni webulawayo agenda oqutshelwe kobulawayo lamhlanje.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Iningi emaphandleni lithi liqhubeka liziphilisa ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokufuya, ezokuthelezela kanye leminye imisebenzi yezandla. Lezi nhlelo iningi lazo zibikwa zisungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lohulumende. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo isiqhubelo Senator Sithembile Mlotshwa eMatopo, yena osichasisela ngezinye zalezi nhlelo.
Ama-projects akhona uhulumende uvumela ama-NGO bayasayinelana benze ama-MOU bavumelana ukuthi hayi wena uzasincedisa kulokhu, wena uzasincedisa ngoba ungathi uyakhangela lapho esihlala khona thina kunama-projects omama balenkukhu abazuyayo kule ma-projects yokukhangela kwabantwana laba abangalabazali kulabo mama ababayinvolved kukho befandwa bakhala bayepheka ezikoleni baphekela abantwana labo bese benikwa ukudla kwenkukhu amasiyane ukuthi bafunde kungaze kube ngokwezingadi sizi kuyaba ama-NGO abesenza lokho. So ama-projects amaningi wona lawo engiwabone khona ngapha kwelakithi emandebeni angazi ukuthi kulekuthi yindawo ka-Origin Site yokuvele kungalazulu. Ama-projects amaningi abantu bavele bafuna umuntu abe ngayizifuyo kumbe abe ngawekulima ngoba kule ma-projects embuzi khona ilokhu zeyethu ayikhula size encedisa abantu ukuthi ibafundise imbuzi ziyelatshwa ziyenzani sibathi bathengele omama bona abahluphekayo ukuthi bathengele imbuzi ezithize kufanele imbuzi ezizombe sabuya ngesikhathi esingaka sizobona ukuthi ezinganani. Ke i-question ke iyanika abantu inkomo ithi ithatha unina wakhona inike futhi omunye umuntu olandelayo like ingaqalisa inika ama-1,000 zingazala amathole akhule siyathatha inkomo lezana iyezinika futhi abanye zize zifike isikhathi sokuthi hayi kade sesezigugile azisazali baqalise kutsha futhi kulethi inhlanyelo yentsha yezinye inkomo. So ama-organizations la yiwo akhona anjalo then i-World Vision iyayenza i-food for work lapho abantu ababhalisa khona basebenze kwe-20 days kumbe bafuna ukulungisa izibhorane zabo kumbe bafuna ukugqiba imigwaqo yabo ngoba imigwaqo lokho yakufuna ukugqiba nini ngaphandle abantu bazigqibele vele akulo mnye umuntu oyigqibayo so bangabuya bayigqibe-ke sibanika kukuhle ukuthi bahambe bekule.
Long Senator Sithembile Mlotshwa weMatopo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Idale le parlamente ele European Union parliament lamhla lisole uhulumende ngokunyamalala kukamnumzana iTaitsa Mara lathi kumele adingwe atholakale ngokuphangisa. Leli dale lithi kuyadanisa ukuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka ngokwephula amalungelo oluntu. Lithi njalo uhulumende kumele alandele inkuthazo yedale le-High Court ekuthi kumele adingwe uZamara njalo amapholisa azise uZulu ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuthi sefike ngaphi ngokudingisisa kwawo. Umbiko lo uza ngemva kweviki eyodwa umanyano we-EU ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule uZamara nxa elaye njalo abathumbi bakhe babotshwe. Abamabandla aphikisayo elizweni abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai kanye labalwela amalungelo kaZulu labo bathi uhulumende weZANU-PF kumele adinge uZamara etholakale ngokuphangisa.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sihlaziya inhlelo zokuziphilisa ezenziwa ngabesifazana ababhekane lomumo ongamanga kuhle wezenotho elizweni ezifana lamaklabhu okulondoloza imali ama-savings clubs.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubikwa elubhekise kwele Myanmar lapho akhangelelwe ukuyakhuthaza ukuphathwa ngcono kwabohlobo lwesi Rohingya ababaleka elizweni lelo ngobunengi belubhekise emazweni awe-Asia ukuyadinga impilo engcono. Iningi labantu laba yilo elibumba iningi labantu asebehlengwe loba ukufela engozini zokugenqunga kwemikhumbi ethwala abantu abayaphephela emazweni awe-Asia.
Umkhokheli wezokholo lwesimuslim kwele Iran u-Ayatollah Al-Khamenei uthi uhulumende welizwe lakhe kasoze avumele ingcwethi wezomvikela lezesayensi ezomhlaba ukuthi zize ukuzohlola indawo zalelo lizwe lapho okugcinwa khona izikhali zebutho phansi kwesivumelwano sokuvimba umsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear ezilakho ukutshabalalisa umhlaba.
Ngesikhathi amazwe abensundu ekhangelane losuku lokunanza ukubunjwa komanyano wezwekazi le-Africa we-African Union mhlaka 25 kulinyanga, abasakhulayo bathi alikhanyi ithuba lokuba kungaba lo manyano walawa mazwe ongavulela izigidi lezigidi zezizalwane zalo amasango entuthuko lempilakahle engahambelana letholakala emazweni athuthukileyo agoqela awe-Europe, i-Imelika, i-Australia lamanye, kubika uMark Peter Ntambe.
Amazwe awezwekazi le-Afrika akhangelele ukunanza ilanga lomanyano wawo ngomvulo okwenziwa minyaka yonke kuleli zwekazi zimhlaka 25 Nkwenkwezi. Abatsha abathi ababoni bezafika kubanga lapho umanyano we-Afrika ungaphathisa ekuthuthukiseni impilakahle yabo ngendlela izinto ezimi ngayo okwamanje. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi e-Student Representative Council e-University yeZimbabwe uStengisani Vuma uthi isifiso yiyo into ekhanya engekhoyo emazweni awezwekazi le-Afrika sokuba leli zwekazi lisebenzelane ngomanyano ongaphanga uphathise uzulu wonke kuntuthuko. Ethi sikhuluma kanje e-University yeZimbabwe abalinanzi leli langa.
Lapha alinanzwe. I think I was this year, but speaking from last year, Africa Day, lilanga elingananzwayo la. Ngikhangela okwayenzeka last year, ama-students elo babhale exam on Africa Day.
UNkosazana Chantel Mkandla oqhuba izifundo zezombusazwe ye-political science kuleli kolishi uthi umbuthano we-African Union wona ngokwawo obuthanisa amazwe anje ukhanya udonsa amadolo ekusebenzeleni ndawonye ngokuseqiniseni okugcina-ke kubangela ukuxabana kwabantu.
Lokhu kungaphathiswa ukuthi abakhokheli bama-states ase-Africa behlangana bezwisisana ukuthi kambe inkinga ingaphi. We can't have a black man fighting another black man. So abantu abengahlangana njengama-Africa behlale phansi bexoxisane bebonisana ukuthi hayi mfowethu thina silwa from the same front ngesikhala esifana nayo. So why are we divided?
Uthi i-African Union yenza kanje khona kulezinto eziqakathekileyo ezilokhu ezimele zenziwe hathi elizweni linye ngalinye kuphela kodwa e-Afrika yonke jikelele ngokufana nayo ukuze abantu abagoqela abantwana labesifazana baphile ngcono bevikelwa amalungelo abo.
I-African Union isiphonguba ligama nje elimelela ukuthi sithi njenge-Africa lathi sile union yethu ngoba currently besibona ama-attacks from terrorist groups anjenge-Boko Haram that's in Nigeria, sibona ama-attacks e-xenophobia e-South Africa, that's the same as having the whole of Cape to Cairo. I-Africa yonke is being affected by the same thing, by killings, by attacks, by terrorism, but the African Union ithule ngalolo hlobo ayinganakwayi kungeni ukuthi kuyenzakala e-Afrika.
URomeo Msemburu oyingcwethi kwezomnotho uthi ukusebenzelana kwamazwe emanyene ikakhulu njengelizwe linye kungaphathisa ukuba intuthuko yelizwe elinje kwezomnotho iphange ukuphathisa abantu abaningi ababhekana lodaba lwendlala lobuyanga. Kodwa umnumzana Kennedy Maduna ofundisa ezombusazwe ekolitshini le-University yeZimbabwe uthi okwamanje ukumanyana kwezwekazi le-Afrika ukuba libe lomongameli oyedwa lilamazwe atshiyeneyo esenza njengezabelo okwakukhuthazwa ngumuyi umongameli owake waba ngumongameli we-Libya uKhenel Muammar Gaddafi liphupho kuphela okwamanje elikhatshana lokufezwa ngoba inkokheli ezinje zingelaso isifiso njalo kulokungethembani phakathi kwenkokheli zonke kuzwekazi le-Afrika zilembono etshiyeneyo. Osakhulayo uLionel Majoni uthi noma kuqakathekile ukumanyanisa leli zwekazi kanje kumele kunanzelelwe njalo siqakathekise ukuba sivikele ukuphazamiselwa amasiko lemikhuba yesintu sikhangelana lemisebenzi efana lezitabane.
Sithi njengama-Africans into is a homosexuality lezo azisiphathi kahle, sizokuthi bathathe izikhundla zaphezulu. Recently sizokuthi kuma laba bama-newspapers sizokuthi ama-homosexuals sithathe izikhundla zaphezulu kuma-board awo and so forth. Ngama speculations kodwa into zakhona azisiphathi kahle njengabantwana abancane. And even kuma politicians ukuthi ama MPs nabanye aba involved khona ngama homosexual. So thina lati siswele ukuthi kusasa le level manje.
Uhle ngomthetho ofundise zombusazwe uthi inkinga yikuba amazwe amaningi lokho ebhekana lenkinga ezijeneyo ezifana lobuyanga abahlamuki abafana le Boko Haram le Al Shabab kunye lokulwisana kwezombusazwe okuthi isikhathi kunye le mali yokuba amazwe onke le amanyaniswe kuba lutubo njalo kungakhethwa bani ukuba ebe nguyena ozalibusa lelo zwekazi khona inkokheli ezinje zwilelwa ukubusa kanje lasemazweni abo. Izwekazi le-Afrika yilo elilubuyanga obedlulisa amalawulo kuzigidi lezigidi zabantu balo. Njalo imizamo yokusebenzelana isibone ukubunjwa kwe-African Union, i-Pan-African Parliament, lenhlanganiso ezifana le-ECOWAS, SADC, Arab Maghreb le Komesa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngokungezwani lokufuthelana ebandleni leZANU-PF kubikwa sekufike kusibanga esibi kulandela ukhetho lwama-by-elections akhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo ezigabeni ezilithumi lane. Esigabeni seHarare East kubikwa kuyikho kulethelele libandla udubo ngoba kulababili abazamela leli bandla kukhetho lwama-by-elections. Umnumzana Terence Mokhuphelo, unkosazana Mavis Gombo yibo ababili abeZANU-PF abaphiwa imvumo yokuncintisa bemele leli bandla lidalele zokhetho. Umongameli Mgabe lenye inkokheli bathi bafuna uMokhuphe hatshi uGombo ukuthi ancintise. Ukuthi esigabeni seHurungwe West lakho kulodubo kuleli bandla njalo yikho okubikwa kulodlakela olwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandwe Studio 7 uxoxe lomnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla seZANU-PF endaweni lomnumzana Peter Moyo ebandla le-MTCT onguye osungula lingxoxo.
Yeah, itina esikubonayo njenge bandla le-MDCT ukuthi eHarare East kade behluphana bona bezanu bodwa njengoba likwazi ukuthi khona thina asikho kuma-elections akhona la ama-by-elections sathi hhayi bekilani bake bayenze ngoba kule futhi khona zilungiswe. So sibona behluphana bebodwa bona ngokwabo zanu nezanu.
Ye mnumzana Malinga, njengokutsho kukamoyo lapha sibona ungani akumanga kuhle kubandla lezanu PF kuma-by-elections la, ungathini wena ukubona kwa
ama-by-election newethu wonke ame kuhle akonductwa through ama-PCC abantu bayafaka yabo PCC ikhangela ihluza ama-CV lawa ibone ukuthi umuntu ongcono ngamelela ibandla ngabani abaqualifyayo. Nxa kusuka lapho kungena ama-primary election and i-primary election akujayelanga vele ukuthi iyenze ama-candidate abe mabili kube le-tie and yinto esayenzayo ilizwe lonke. Coming to Harare East, eHarare East waba nje yi-case yabantu aba misguided njengoba lakho endlini lakho MDCT even endlini ngakhaya kumbe noma e-church ungathola umunye umuntu oyabe phikisana lokho yabe kufanele kwenziwe okuyikho right. Ubaba uPresident Mgabe uqondisile lokho ngevili lephekileyo ngokuthuma ubaba uMnangagwa ukuthi etshela abantwana ukuthi hayi njengabadala esikurecognizayo thina vele njengeparty e-democratic iZANU-PF yikuthi oyabe winile election nguye umuntu ohamba aye representa iZANU-PF. Falls. Yikho labona umkhube wasuka wayengena ngoba abagangile basebenzama ukufohlisa ithole elingayisilo ufuze libe khona.
Ya mnumzana Moyo, njengokuthi kwakho ukuthi lina lasithedele emuva lathi hayi asingeni kukhetho lolu. Ungachasisa nje ngamafichane ukuthi indawo ezinjengebulawayo lapho belivele lilo sekelo khona kakhulu. Kanti kungani lakho linga ncintisa?
Na okwenza ukuthi khona singanyekise ngoba president wethu was on record esela abantu ilizwe lonke ukuthi thina esekuyenza ukuthi khona singangeni yibugcini ezwa iZANU-PF. iZANU-PF ivele kayenzi elekushini yokuthi umuntu wonke athabe. Yebo siyakwazi ukuthi kona akula mntu engathabisa umuntu wonke kodwa i-reading yabo isegcekeni and siyakwazi ukuthi ba-reada njani. Isikhathi esiningi sihlala siloko sikhala. Kufuna lapha i-Congress yathi yaphuma le resolution ukuthi kona izengathi ma-election lawo yena kabayeze kodwa xa besivumelana lawo ma-election. And lapha yikuqalisa nje esikuyenzayo ukuthi kona siqalisele khonapho siyaphambili. Ivela asifuni kona ukuva ngoba bona berigana kodwa bona ngokwabo. What more about abanye abantu? Futhi nakhona ukho sabo ukuthi kona kuvela kusebenza. Nikudlalisa isikhathi ukuthi isikhathi sabantu ungone ofisi sibisane antiliterezi izinto ezenza ukuthi khona i-election for sure.
Nanto-ke udaba mnumzana Malinga uyakhuluma lapho baba uthi kule rigging.
Yeah, imzili i-rigging le yakhuluma ngayo lami yamasti vela ngoba ama-seats ona lawa esiwa-contestayo ama-seats ekade bewawinile bona wonke ama-seats lawa ama-seats ababawinile kuqala ngoba bebele nto okuthiwa yi-area yabo okuthiwa yi-stronghold lapha abavele balabangani baba babathanda khona. But in the last couple of months ZANU-PF ibilokhu igain isupport yabantu labona even ama-election ka-2005-2008 besilokhu sigain ama-support lapha kuma-stronghold abo silokhu sibandla. And mina even ngiwumuntu olengqondo nginje so kungathiwa ngingene ku-ring lo Mike Tyson vela ngiqumi khonapho and babonile aba MDC ukuthi iZANU-PF yasitshaya labo njengoba bengabantu abacabanga mbijana babona ukuthi hayi lapha bayasitshaya siyekele ukungena kwi-election. Yinto ekhona buda akulokunye akula muntu ongasuka ongangene ku-ring lo Mike Tyson noma upromise 20 million vele uyabokwazi ukuthi yamuncane umhlathi.
Unanso phela indaba mnumzana Moyo kuthiwa bayamthanda umuntu njalo akula rigging.
ZANU-PF isegcekeni umuntu wonke weZimbabwe uyakwazi labo bayazikhulumela sihlangana labo kunapho mizana bethu kenapho.
Ungabaqamba ngamabizo?
Hello,
ungabaqamba ngamabizo abakutshela?
Ah, kambe ngihamba ngitshela abangani bami abangitshela into ezinhle kangaka yamente kona iZANU-PF irigini yabo leyi isegcekeni khangele kuyone bakhuluma ngendaba yokuthi kona ama-stronghold etawuni yabona nxa ulisela laphayana ungathola lapho ufuna ukuyatshontsha khona izipikiti uthole sengigcebe imali uyabaneka ngoba yabesaba ukuthi kathi imali le ivele ngaphi mina leyigilandela izipikiti kumatawuni lapho abantu bayavoteli ye-MDC azabe emaliyeni ibe yinqumbi ukuthi nokuthi batshontshe kuyayangisa emaruveva kuchiphile ngoba
lo mnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT obexoxa endawonye lo mnumzana Impi Hlabayo Malinga webandla leZANU-PF bexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Lezathathathwa yisayife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Lezathathathwa yisayife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Lezathathathwa yisayife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Nalikapondo ine nalipa ine nalakolwa ine nalichita vyonse vivi. Nalikapondo ine nalipa ine nalakolwa ine nalichita vyonse vivi. Nalikapondo ine nalipa ine nalakolwa ine nalichita vyonse vivi.
Oh,
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Weshime Ncube uthi ubukhokheli bukamongameli Mgabe ngumzekeliso oveza umbuso omubi ongamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika.
Ukungezwani lokufuthelana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi kakhulu.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.